Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhla ka 23 ngolwezi 2016 ngutungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Into edanisa isibili ukuthi sisathi ngesikhathi lesesibuso kutholakale kulabanye abantu nje kanye lamanye amabandla azimiselayo wona ukuthi afuna ukulwisana lombambano lo owabantwana beZimbabwe okulwela inkululeko kaZulu.
Umfundisi Patrick Mugatsa olaliswe esibhedlela izolo ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa etshengisela eHarare ubikwayo lokhu engakelatshwa ngoba kungela mithi esibhedlela. Isigaba seMashonaland Central kubandla leZANU-PF sithi sifuna abasekeli bakamongameli waleli bandla bakhethwe izigaba hatshi ngumongameli Mugabe. Asinciphile amathuba eqembu labesifazana elimele ilizwe emdlalweni wenguqu awukudlulela phambili kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi uze wasiwa esibhedlela seParirenyatwa izolo ebusuku umfundisi Patrick Mugatsa ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ngesikhathi etshengisela phambi kwedale lePhalamende esola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Kodwa inkinga esikhona okwamanje ibikwa ingeyokungatholakali kwemithi yokumelapha khona esibhedlela. Kubika uMavis Gama.
Igqwetha likamfundisi Mgadza, umnumzana Gift Mtisi, litshele intatheli izindaba ukuba lokhu kuze ngemva kokuba abenhlanganiso yakhe eyezethelechara ilobele amapholisa befuna avunyelwe ukuyakwelatshwa ngemva kokutshaywa walimala kakubi lapho ebotshwa ngolwesibili. Umgadza uchaywe ngamapholisa akade engaqhokanga impahla zomsebenzi asebenzela edale lePhalamende ngemva kokubotshwa kwakhe lapho eye wayazibophela ngamaketani kunsimbi endaweni yokuzilibazisa e-Africa Unity Square efuna ukuchumayela phezu kobubi bombuso kamongameli Robert Mugabe. Wetheswa umlando wokubangela abantu umsindo phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act Chapter 9.23. Omunye wabaphatheke emikhankasweni yokulwela ukulethwa kombuso oqobo umnumzana Charles Nyoni usole ukubotshwa kwamfundisi Mgadza.
Ya, into edanisa isibili ukuthi sisathi ngesikhathi lesesibuso kutholakale kulabanye abantu nje kanye lamanye amabandla azimiselayo wona ukuthi afuna ukulwisana lombambano lo owabantwana beZimbabwe okulwela inkululeko kaZulu.
Unyoni usole njalo lokwenza ukwaZulu labamanye amabandla aphikisayo abesabela khatshana kwezokuphatheka kule mikhankaso okufana lalo oqhutshwa ngumgadza.
Into edanisa esibili ukuthi kathi sonke singathi sibambene sibisana lo hulumende ofunguletha ama-bond notes, lo hulumende ole corruption, lina likhanyise liyasalisa abatsha ukuthi bebuye ukuzobambana lathi. Kutsho yini ukuthi liwelelana lalokho okufuna ukwenziwa nguhulumende?
Akasamiswanga phambi komthethwandaba lamhla njengalokhu obekukhangelelwe. Amapholisa eveze ukuba amiswe phambi kukamantshi ngolwesine zimhla ka-24. Lokhu sekungowesibili ebotshwa umfundisi Mgadza ingaphelanga leviki. Uke wabotshwa njalo ngolwesihlanu olodluleyo mhla ka-18 lwezi e-Africa Unity Square ngemva kokutholakala elengise iflegi entanyeni engazange aqala athola imvumo kuhulumende njengalokho okuchiwa ngumthetho olawula lokho. Ekumisweni kwakhe phambi komthethwandaba ngomgqibelo mhla ka-19 lwezi, umantshi uVakayichikwekwe umhlawulise amajumi amahlanu amadola imali yesibambiso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Isigaba seMashonaland Central kubandla leZANU-PF sithi sifuna abasekeli bakamongameli webandla bakhethwe isigaba zonke zaleli bandla hathi ngumongameli Mugabe. Isigaba lesi sithi njalo omunye wabasekeli bakamongameli laba kumele abe ngumuntu wesifazana. Womgcinisihlalo weMashonaland Central uMnumzana Dickson Mafios utshele iphephandaba leThe Herald ukuthi udaba lokuthi uMugabe abe nguye okhetha abasekeli bakhe alulunganga njalo aluvezi umbuso okhululekileyo. Eminyakeni edluleyo abasekeli bakaMugabe bebekhethwa izigaba zebandla kodwa lokhu kuguqulwe libandla leli emizameni yokwenqabela ukudlephana okukhona. Abanye bathi iziphathamandla zeMashonaland Central zilakho ukuxotshwa kuZANU-PF. Kodwa omeli wephelandaba Mpophoma edalela ephalamende njalo elilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi amalunga ebandla lakhe alilungelo lokuveza imbono yawo.
Oqala oqalileyo ukuthi wena kuyakhanya ukubana ibandla leZANU-PF ibandla elikhululeke kakhulu elivuma imibono yabantu, kodwa okusalayo phela njengoba kulibandla into yonke noma abantu benembono etshiyeneyo, okusalayo ukuthi kona into abayithi ngesilungu imajority yiyo ethwala ilanga langikhona njalo. Kodwa-ke ukuba le mibono etshiyeneyo awusiko ukuthi wena sokuyinto embi kumbe sokuliwa kumbe sokuhamba njani, kuvele nje kuvamile ukuthi nxa abantu bebaningi imibono layo isuka ibe miningi.
Abaningi bathi lokhu kuveza sobala ukudonselana okungaba kukhona kuleli bandla. Nanku njalo iMashonaland Central sikhuluma ngokuthi ifuna omunye wabasekeli bakamongameli weZANU-PF kube ngumuntu ongumama. Kwenzakalani lapha?
Konke lokhu mina ngibona ngathi akusho nto ekumele ngabe iyethusa abantu. Njengoba ngishilo ubana ibandla lethu ibandla elabantu abaningi kakhulu abathiyethiyeneyo, ngakho-ke kuvamile ukubana kuzatholakala ukubana abanye abantu bazawaleyo le mbono ethiyene labanye.
Seziphumile njalo isigaba zeZANU-PF zisithi zifuna umongameli Robert Mugabe abe nguye omela ibandla kukhetho luka-2018. Kodwa sesike sabona babuchuma umongameli uMugabe eseMorocco ngeviki edluleyo ehamba ezihudule ekhanya ukubana hayi ngumuntu sibili oseluphele kumbe mhlawumbe ongezwa kuhle. Kwehlula ngaphi kanti ukuthi njengebandla lidinga omunye umuntu?
Okwenzakala ebandleni lethu leZANU-PF ngokwethu ebandleni lethu leZANU-PF, njalo angiboni ukuba kumele kuhluphe umuntu ongekho phakathi kwebandla leZANU-PF. Yimbono wethu, ikukhetha kwethu. Nxa ukuthi sabesiphambanisa siphambanisa siphakathi ebandleni lethu, kodwa ke nambona abantu singaphambanisanga ngoba sinalo ilungelo lokukhetha kubani esibone efanele. So owangathethi mase sabona ukubana umongameli ubakumgalo nguye osafanele, yikho kufunwa libandla leZANU-PF.
UMnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelandaba Mpophoma edalele ephalamende njalo ulilunga leZANU-PF sixoxela eHarare. ELeBotswana liphakathi kokukhulumisana leZimbabwe ukuthi liqale ukubuyisela emuva izizalwane zeZimbabwe ezingamakhulu phose ayisikhombisa ezaphephela kulelo lizwe kweLeBotswana. Lokhu kulandela isinqumo senhlanganiso encedisa iziphephela emhlabeni jikelele e-United Nations High Commissioner for Refugees esokwehlisa uncedo lwemali ebhekane leziphepheli. Kubika uMartin Gwenya.
Sikhuluma nje kulamakhulu phosa isikhombisa i-688 abezimbabwe abayiziphepheli eBotswana. Kodwa umphathi ntambo obona ezomvikela kwele Botswana uMzana Shaw Khathi uthi isikhathi sabo sesitshayile. Ekhuluma edalela ephalamende uKhathi uthi inhlanganiso encedisa amazwe ngendleko zeziphepheli e-United Nations High Commission for Refugees i-UNHCR izamisa uncedo lwayo ekupheleni kwawo nalo umnyaka. Uthi lokhu kutsho ukuthi uhulumende ngeke kumele akhiphe imali esikhwameni sakhe ukugcina iziphepheli, kodwa lokhu ngeke kweneliseke ngokunjalo ukhathi uthi sebeqala ukukhulumisana lohulumende weZimbabwe uthi abasenkambeni yeziphepheli baphindele ekhaya uma bengaqhubeka behlala eDukwi abeZimbabwe kanye lezinye iziphepheli ezivela kwamanye amazwe izahluze ukuza isikhwama seBotswana ngezigidi ezingamachumi amabili zamapula ngomnyaka iziphepheli zibikwa sezilamba enkambeni yeDukwi ngesikhathi UNHCR yehlise uncedo Omunye ohlala enkambeni yeDukwi uwasuchibi uthi impilo inzima enkambeni njalo bevele sebefuna ukuphuma
Asifuna ukuthi sihlale phakathi ekhembi kulendlala uyabona indlala ekhona ukuthi ukudlesi kuphiwayo vela kulingana imagine uma unikwa i 1.5 kg beans kuthiwa isisitshebo sakho from day 1 to day 31
Kodwa ucacanga ukuthi isimo eZimbabwe sesilungile yini uthi isiphepheli siphendele ekhaya ngesikhathi kukhanyelwe ukuqonga kodlakela ilizwe lilungiselela ukhetho luka 2018 weZimbabwe uAlias Moyo uthi akula sizathu sokuthi abeZimbabwe bangene eBotswana njengesiphepheli
There's no reason why umuntu omncane would want to stay eDukwi and take about 11 years until they qualify would be phume bengene society eBotswana
Isikhulumisa enhlanganiso yeUNCHR kwenye ingxoxo sajela iStudio 7 uthi inhlanganiso le ifisa ukuthi amazwe ngamazwe abe yiwo akhangela iziphepheli abeZimbabwe laba bahlala enkambeni yeDukwi ngaphandle kwedolobho leFrancistown iningi lafika eBotswana ngemva kokubalekela udlakela lwaqhamuka kulungiselelwa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2008 ngingumathini ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisavulungile eBotswana
Kulife Talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa ngekhefu leThanksgiving elikhona eMelika kusasa. Lesi yisikhathi sokudla lemuli kanye lezethekeli labaswelayo. Lithini ngalokho thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ise Washington Zaqola ngalokho slobo esithandekayo imichina yethu ingani iba lodubo lapha kodwa ke siqhubeke ngendaba zethu zalamhlanje sikhangele ezivela kwamanye amazwe okhetho yokuba ngomongameli olandelayo welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa esekhethe usiba lukhulu wesigaba seSouth Carolina uGovernor Nikki Haley ukuthi abe ngumeli welemelika kumanyano we-United Nations. UHaley uba ngowesifazana wokuqala ukukhethwa ukuba kudale lekhabhinethi likamnumzana Trump. Iqula lezifundi zemakolishini lamayunivesithi kwele Kenya liyahlangana okweviki yonke esigodlweni salelo lizwe iNairobi. Lihlaziya inhlupho abafundi ababhekane lazo ezodlakela kanye lokwephulwa komthetho. Kusasa likhefu elikhulu eMelika ele Thanksgiving lapho izizalwane zalelo lizwe eziphumula khona zibonga isivuno somnyaka njalo zikhangela elakusasa. Leli langa linazwa ngolwesine lokugcina ngenyanga kaLwezi. Leli kefu liqakathekiswa ukwedlula elekhisimusi ngabanye lanxa nje linazwa ngamalanga ehlukeneyo ngamazwe atshiyeneyo. Afana le Canada lona elinaza ngenyanga kaMfumfu. Isizalwane seZimbabwe esesihlala emazweni lalazo sezinanza lumkhuba. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika umnumzana Phidizela Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lelanga abalithi Thanksgiving esingathi lilanga lokuphuma. Lilanga eliqakathekile lapha eMelika. Lathi abaningi esifika sizohlala kuleli lizwe sicina sesingabanye abalithandayo ngoba ngani lilanga lokuthi abantu behlale phansi bekhohlwe ngendiva kalazo bebonge nje bebonge bebonge impilo bebonge okuningi lokutshiyeneyo.
Nxa ukhangele yona imikhuba eyenziwayo okufana lokuthi kuyadliwa inkukhu le ethiwa yitheki le, ungathini nxa ukhangele umkhuba wona lo?
Indaba yokushintshana okukhulile. Ngani kibo kule mkhuba abayilandelayo kumele kudliwe litheki leyo, kube kuthambe bathiwa le stuffing okufaka phakathi kwaitheki kudliwe la lokho kuthiwa ama-cranberry sauce nokutshiyenetshiyeneyo. Kwesikhathi isikhathi singanani kuzwisisi mina ukuthi uhamba njani okwento kwakhona. Kodwa ujabula kakhona kungangithiwa kuba yinto esifanayo yonke indawo ngesingabangathi ku-uniform yonke indawo. Umkhuba nje okhanye bayawulandela kuba bawuthandayo. Lathi abakufika sifike njalo sicina isikhathini esiningi yathi sesisidla yoyitheki yakhona loba nje abanye thina sasiphule singayazi.
Ikhefu lona leli ubona ungani linanzwa ngendlela okuyiyo yini ekumele kuyenzwe okufana lokuthi abantu ngeKhisimusi kulokuthi bathandaze bayenze lokunye okokunanza uJesu, sicina sibona abanye sebezijabulela benathutshwala bekhohlwa lokuthi lilanga lani. Lona lelele Thanksgiving ubona ngani kuhambelana yini lo mkhuba wakhona?
Kuyahambelana kakhulu ngoba kuleli lizwe ukuthi ngelanga lele Thanksgiving kube lalokhu akakubizwa ukuthi iBlack Friday. Lwesihlanu lomnyama lapho izitole ezehlisa khona intengo kule minyaka sebeqalisa ngokwenza ngelanga le-Thanksgiving ngokwalolwesithile funa thi izitole seziqala ukuvula ntambo nalapho ko-Walmart nakwe-Target labo bani bani lezi izitolo zalapho abantu vele bathi nje bengadla ngama-3 ngama-4 sebesemalayinini sebesiyadinga impahla khona asungangithiwa umkhuba wakhona sulahleka abantu kulokuthi bebonge. Singani nje abantu sebesuka nobuhwaba ukuthi bethole into ezijikileyo. Minyaka engizwa abantu besifuna khona abantu beMelika bamangalisa. Bathetha ilanga bethi bayabonga lokhu abanakho. Hamba ma sebesiyagulwa befuna bangalakho. Ngenxa sebethenga impahla lapha ngolesine ntambama uzathola sokuliwa omunye sebambe lokhu lona omunye sebambe lokhu. Nasebuzuthenshini nabelibonga ilanga lokhu elisilibonga lokhu elinakho. So selisilwa futhi intambo ngalezama ukudinga okunye ngento ehamba njani. So sengani umkhuba wakhona sokulahleka okunye sokunalokhu abathi ngesilungu i-commercialization ansefuna nje ukuthi bebethinga izinto ezichiphileyo bethinga into ezichiphileyo umkhuba lanokubonga ongelakubonga sengani sulahleka ntinjani.
Umnumzana Phidizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esedolobheni leSilver Spring khonapha eMelika. Siqhubeke ngendaba zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo sakhulayo umnumzana Calvin Mgcini Nhliziyo ongumculi we-hip-hop yena onqobe wathola isicoco kumncintiswano wokuhlabela umdumo we-hip-hop lonyaka. Unhliziyo sekiwahlabela emazweni atshiyeneyo agoqela ele Germany ehamba etshela abantu ngothando lwakhe lwedolobho lakoBulawayo. Asizweni exoxa lo Mike.
Ngithanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi ukuphumela okushini akusifisele emuva, ukuphumela okushini asontembi because lapho ethina selokishini siyakwanisa ukuthi lathi siphumelele sibe lakho konke esikufunayo aphophayeli wonke siwa-achieve nje abanye abantu. It's not a disadvantage ukuthi thina silale elokishini yabona that siyakhona ukuthi siphume eZimbabwe siyeyihambe siyecula kwezinye indawo senze imali sithenge konke into nje esiyifunayo. So one ukuthi ukhuthaza abantu belokishini ukuthi bangalahlekeli ithemba yonke into nje bakhona ukuyenza nje.
Ngingakabuzi umbuzo owesayo, ngizoqala ngithi congratulations ngokuphumelela kwakho ekuhlabela ama nominations ay 7 ku Hip Hop Awards.
Yeah.
Into enkulu le.
Yeah. Hayi ngiyabonga kakhulu, hayi into enkulu kakhulu.
Ngombono wakho amathuba akho okunqoba ame kanjani?
Yabona le umnyaka lo okumuntu usebenzile wonke umuntu umsebenzi mina uthi mphumelele 7 nominations above wonke umuntu nje lami kungethuzile ngoba ngokubona kwami wonke umuntu usebenze kakhulu kodwa kahle kahle ngingabona ngani hhayi singabamba 1 or 2 lati usizize ekhaya lapha.
Okay, good. Ah, good. No man, bathi ku-right ukuba ambitious, kumele uzitshele nawe ukuthi uzonqoba.
Hayi akhona yiko vele yabona umculo siyenza i-hip hop vele kahle kahle vele you have to be confident into yana abantu abazizwayo kakhulu so hayi ma uhlabe i-hip hop uyalathemba ukuthi uzanqoba abanye abantu hayi akungokuqala so vele wonke umuntu nje uzitshela ukuthi yena vele yingqungquthele yabona selami ngomnye wangkhona. Yeah.
Sikhuluma labantu abahlabelayo eZimbabwe, nikhona abaningi abasuthitheka nangemali enitholayo nihlabela?
Kahle kahle music ngaba abantu abangathi bayenza imali bambala vele like ngaze ngithi yimi labanye abalutshwane yona thina even balabo abalutshwane bakhona abayenza imali ukuthi enough futhi lati sikuthwa senza imali nje abantu abaphesheya ngaphe makhelwane bethu eSouth Africa laba balutshwane siyenza imali but yona le siyenzayo enezi vele.
Ulabo ubungcwethi bonke lobo manje awungitshele ulo mlayezo lo na wokupha basaqala ukuhlabela.
Yeah, no. Uthi ningalahle ithemba ukuswela imali bakithi. Let's do this thing, sikhuthazane to build industry yethu, sibambane, singabi lokuxabana and into ezinjalo. Kumele size ke and seze music ephithikisa abantu bethu, abantu belokishini, abantu bebulawayo. We're fighting to lose the back abantu abase Harare. Aba understand umculo wethu kahle kahle ngoba bazi ulimi lethu.
I haven't met abantu abasebulawayo abahlabelayo vele anikho abaningi.
Yeah, alifalutshwane simbalo. Imbala kakhulu. Yeah,
ungini ofisa abalaleli bohlelo lwethu baze ngawe?
Ah well, ngifisa wonke umuntu abekwazi ukuthi mina kahle kahle into othanda ibulawayo and everywhere engihamba khona bese German last month bembatshela ngebulawayo ngoba mina vele ngiyaziqhenya ngebulawayo kodwa abantu bebulawayo ababambananga. So mina into engabe ngifuka kitsho kakhulu especially for abantu bebulawayo ukuthi bakithi mina ngomunye wenu lingangicondi limfake phezulu anginithathele phezulu ngoba mina ngigijimela lina ngilapha.
Laba bafisa ukuthi unqobe kuma Hip Hop Awards ka-2016 bangangivotela kanjani?
Ungahamba ku-Facebook page yami ngoba ngiyazi abaningi bayazi i-Facebook page yami. I-profile picture yami ila amanambo langikhona abangadayela bese nama-WhatsApp messages kukhona lapho bethe ukuthi u-Kelvin ufuna votela for i-category leyo nje. Wonke oyi-seven avotela. So ngiyacela sibili bakithi lingivotele siyibize back eBulawayo. Ingasuki kakhulu, ingasuki eBulawayo i-crown le ngoba hayi abantu bangasupporti as winning ndawo and iBulawayo yindawo. So ngiyacela kakhulu bakithi isivoteleni isifake emphakathini lai.
Umgcini Calvin Nhliziyo ngomculo osakhulayo ohlabela i-hip hop obekhuluma ecingweni lo Mike Wobe we Studio 7. Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika oluphathelane lesiko lakwele Pakistan ele honor killings.
Idale lePhalamende lakwele Pakistan lisanda kuvota liqinisa imithetho yokuvimba ukubulawa kwabantu phansi kwesiko lokubulala owemuli oyabe edale icala elibikwa liyangisa leyo muli. Owe honor killings. Ele United States liya lingcoma leli nyathelo elithethwe ngele Pakistan lokuvimba ukuqhubeka kwalomkhuba owephula ilungelo loluntu. Umthetho omutsha lo uvimba abemuli ukuthi baxolele lo oyabe efunyenwe elecala lokubulala umuntu phansi kwaleli siko okwenza umabulala angazabotshwa loba ukuthonisiswa ngalelo cala. Leli siko le honor killings selesikhathi luludubo kwele Pakistan njalo eminyakeni edluleyo inani labantu abalisolayo lokhu eliqonga. Ucwaningo oluthe lwenziwa ngaleli siko luveza ukubana abesifazane abangaba yinkulungwane bebebulawa phansi walelisiko izihlobo ngomnyaka ezingabe silisa ezikholwa ukuba owesifazane lo uyabe eyangise imuli ngokuya kwendela endodeni eyabe azikhethele yona kulokumelela ukukhethelwa ngabemuli. UGwandeo Baluch owezindaba zenkundleni zobulizilibazisa eze-social media njalo owayelwela ilungelo labesifazana wakhanywa wabulawa ngumne wabo. Kwaba lomunye umama olumathise indodakazi yakhe ngomlilo encediswa ngumntanakhe ongumfana ngoba ikhethe ukwendela endodeni abeyithanda hatshi ebeyikhethwe yimuli. Bakwenza konke lokhu besekelwa yimvumo ababe beyiphiwe yinduna yesiko emangweni wabo. Isikhulumeli sogatsha lobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uJohn Kirby uthi leli nyathelo elithethwe lidale lephalamende yakwele Pakistan liqondile njalo lihlandla lakuqala eliqakathekileyo ekuvikeleni impilo yabesifazane lamantombazana ukuze labo babe yingxenye eqakathekileyo kuphathekeni kwintuthuko yelizwe. Ngakho ke elemelika njengelizwe lizaqhubeka lisekela imizamo yePakistan yokufundisa uzulu walelo lizwe ngobubi balomkhuba.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika ngomkhuba wePakistan obizwa ngokuthi i-honor killings. Kwezemidlalo lamhlanje asenciphile amathuba eqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu awukudlulela phambili kumncintiswano weAfrica Women Cup of Nations. Ngemva kokuqilibezelwa eliwenzwe nguNompembe ngolwesibili lapho elinqotshwe khona nge-1-0 liqembu leGibhite. Kubika uJoseph Njanji.
Liqiliwe usegcekeni iqembu lamaMighty Warriors lapho umsekeli kaNompembe yale igoli elitshayelwe emambuleni nguFelicitas Mzongondi ebeliza kwenza ukuba umdlalo uphele zingutshikilobhanqa 1-1 amankazana eZimbabwe ethole umklomelo owodwa. Aluba leli goli lingazange liyalwe iqembu lamaMighty Warriors belizeyala lilokhu lilamathuba amahle okudlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano lo oqhutshelwa elizweni leCameroon. Umdlali weqembu leMighty Warriors uRudone Shamba yena ungahambanga eCameroon ngoba elimele uthi iqembu leZimbabwe lidlale kuhle kodwa liphazamiswe ukukhathala sekulihlandla lesibili elomdlalo.
AmaMighty Warriors adlale kuhle izolo kakhulu ngefirst half bekwansi ukuthi bapasane ibhora and bathole ama chances amaningi kodwa behlulekile ukuthi bahluhle and we got punished for that. Ngesecond half ama team onke ngu2 Motorously Egypt bebekhanya sebediniwe kodwa ama Egyptians kwanisa ukuthi badlale baligcina ibhora ngoba bebesebekwazi ukuthi banjani sebediniwe and then thina saba lama lapses in concentration sabavumeli ukuthi bathole ispace in between ama defensive lines and bakwanza ukuthi ba penetrate bahluhle igoliyana.
Ngomunye umdlalo wespace ka group A odlalwe phambilini komdlalo weqembu leZimbabwe lele Egypt iqembu leCameroon linqobele South Africa nge1-0. Limpumela icho ukuba iqembu leCameroon yilo elihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo yisithupha okutsho ukuba noma kanjani seliza kuyadlala kusigaba sesemifinal. Iqembu leEgypt lihlezi endaweni yesibili engalaneni yesibaya sika group A lilemiklomelo emithathu ukuthi iqembu leSouth Africa leZimbabwe yalomklomelo owodwa iqembu ngalinye. Iqembu leSouth Africa lizadlala leEgypt ngolwesihlanu umhla zingamachumi amabili lanhlanu kunyanga kaLwezi kuthi iqembu leZimbabwe lizadlala leCameroon. Loba nje kungasekho emandleni eqembu laseZimbabwe ukuba lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano. UNeshamba uthi kumele leli qembu lidlale lijonge ukunqoba.
Goliana from Felicitas Mzongondi, I think it was a perfect goal. Ube onside and ukwanisile ukuthatha i-run yakhe on time. Ngelinye lamalanga we you are just unlucky on the day. So sibafisela inhlanhla egameni yabo leyilandelayo against Cameroon. Kuzamele basebenze kakhulu, basebenze ngamandla ukuthi bayiwine ngoba it's a must.
Iqembu leZimbabwe kumele linqobele Cameroon ngamagoli ambalwa libe selithandazela ukuba umdlalo ozadlalwa phakathi kweqembu leSouth Africa lele Egypt uphele zingutshikilobhanqa. Njalo kungaba kuhle nxa zingahlehlananga ukuze leZimbabwe lidlulele phambili. Indlela iqembu leZimbabwe lidlala ngayo iyatshengisa ukuba leli qembu alenzanga amalungiselelo ayeneleyo njengoba lihlanganiswe sekusele amaviki amabili kuphela ukuba libhekise amabombo kwele Cameroon. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Tokazi kwanele okwala mhlanje makamu wangu azibe wope matukanduna bafupatila lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.